mina iqiniso lokuthi izandla yaziyizanyiziwele mina ngizangamamilana nabanye abafana abadizani kwami ababevele belethumuka from Zambia ongaphezu ngibona kungasela nto bayilithayo lisani ngiyibonayo ukuthi niyakusela muntu umumbo osuwutholayo thina kathesi omunye wangu nasithi ikhona ihlampu lokuthiwa yi-Hobart yiyo esasinceda ngokulethumuka.
Kungaphi kwamanye amazwe laphe ilizwe elithenga kona umumbo?
Kesi mina ngontazi lami uvele ubuyayo ozele ezimbabwe ongena ezimbabwe ngozele ezambia abanye ubakhona wangizwa bekuthiwa baba uthatha from i-South Africa but angingathiwa labo ngenxa yena i-South Africa layo kule ndlala kufanana nakhona yakwazi athi akutho ukuthi ungasekela abanye abantu nawo abalami abazi wabo umuntu wabeyabezekeleukugcine kuyokugcinile khonokho ngendlela yokuthi amakhampani zekulashiyana but into elipheleleyo ukuthi awumbe elizweni langithi ungazi i-government yiwo abantu abangakhona but thina esikubonayo ukuthi esikujwayeleyo ukuthi amakhampani nabantu nje abanemali zabo babuya nomumbo bevela nawo ezambia yehotele zezethengisi usumbe ilutshwane kakhulu kuthumate.
Lokho kutshoni baba Ndlovu nxa sikhangela ukuthi ilizwe libhekane lendlala kusho ukuthi na kungaba lokusilela kwempuphu eZimbabwe?
Umumbu lo wana ngujwayeleyo mina ukuthi ama-trans abuya abafana babuya nomumbu abafana abaningi abawo ngamamila njengoba ngutheni nabo babebuya nomumbu sikulezi but kathesi akuseli okubuya 1-2.
Indaba yama-GMO yona iminjani? Umumbu yowodwa ongavunyelwayo kumbe le mpuphu?
Ya uyabona ukuthi kunjani isikhuthi seliseleleyo indaba i-GMO ungaqamba amanga but mina akwaziyo ngisakhulumayo labantu be-ama i-GMO kayivunyelwe eZimbabwe.